ilizwe libusa isisekelo sombuso. Akukho khona okusekelo sombuso, ayikho into enjengayonaleyo. Masikhuluma nge-rule of law, sikhuluma ngokubusa kwelizwe, sikhuluma ngokulandela isisekelo sombuso. Yikho abakukhalelayo bonke abantu. Ngitshela labo abasisolayo bakhalela ukuthi silandele silondoloze isisekelo sombuso. Isisekelo sombuso asilakho, ngitshela kancinyane okule ndaba khona ukuthi nxa into sezizimbi njengalokhu kumbe kube nje kuyabe kubekwa isisekelo sombuso laphana eceleni kwenziwe izinto ezinjengazelezo. Akukho. Lokho vele asho into engasebenza futhi naleyo. Into nje engakincedise. Kodwa into eqakathekileyo yikuthi abantu bakhulumisane. Abantu bangakhulumisana batholane basebenze ndawonye. Yiko okudingakalayo kodwa belandela okukhona kusisekelo sombuso okuthi ithemu kamongameli ithemu ekhona yokuthi kube lokhetho kwesikhathi esingaka yiko okudingakalayo. Okwakhatheni nje zomile zinje ngidinga ukuthi abantu bahlanganise amakhanda ndawonye kuthi lalaba abadonsela egangeni abatshayela ibhola egangeni balitshayele egedini ibhola labaabayenza ukuthi izwe sale zizimbi zikudonselwana kukhanya ngani siyalwa lapha ekhaya kukhanya kulokuthula yikho sikudingayo ukuthi izinto zethu zihambe ziye phambili.
Ye, kulabanye njalo abadingi kukhanya ngazani lapha phela sokuyakhuthwa ithuba lokuthi kulungiswe ilizwe leZimbabwe. Ungaba phendula usithini khona?
Hhayi, ngambono wabo lo. Kodwa ke ngithi mina umbono wabo awusekutheni izinto lezi abakhangeli lapho esivela khona izolo. Izolo sike sakhulumisana kuhle salungise ezinye izinto. Lanamhla futhi asivumeni ukuthi sikhulumisane silungise izinto zethu. Ilizwe lethu akula muntu ozabuye zisintela izinto lapho elizweni leli. Abantu abaphandle bazasonela kodwa thina sodwa siyazilungisela izinto zethu. Kodwa ukubonisana lokucebisana njalo into elizwe lezi ezixakathile ezindala kuqakathekile kakhulu. Xa ngibona abantu bayakhathazeka ngomumo lo okhona badinga kuphela ukuthi kungaba le kuyini okungenziwa ukuthi izinto zilungiseke.